Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ngela ku studio 7 ngolwesibili ekuseni ziku 6 kuNhlolanja 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uzahlangana labakhokheli bamabandla aphikisayo abancintisa kukhetho lukamongameli namuhla, bekhulumisana ngomhlahlandlela wokucanda inkulumo zokuqeda ukungavumelani okukhona kwezombusazwe.
Umnotho lomkhono welizwe subolile, abantu sebefile, umhlaba osuzondile, inhlanganiso zonke zomhlaba sezithe lokhu singeke sikumele. Khona kuZANU-PF lasemabuthweni lemapholiseni sokuliwa isihlalo somnumzana sesixega.
Umongameli Donald Trump wele Melika wethule umbiko wesimo selizwe i-State of the Union izolo ngesikhathi seMelika namuhla ngesikhathi seZimbabwe.
Millions of our fellow citizens are watching us now gathered in this great chamber, hoping that for a Democrat agenda, it's the agenda of the American people. In just over 2 years since the election, we have launched an unprecedented economic.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uzahlangana labakhokheli bamabandla aphikisayo abancintisa kukhetho lukamongameli namuhla, bekhulumisana ngomhlahlandlela wokucanda inkulumo zokuqeda ukungavumelani okukhona kwezombusazwe kanye lokutshabalala komnotho. Mnangagwa unxuse bonke abancintiselayo kukhetho lwanyakenye abagoqela umkhokheli webandla le-MDC, umnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Nkosana Moyo owe-Alliance for the People's Agenda, umnumzana Love Mo Maduku webandla le-NCA, lonkosazana Thokozani Khuphe owe-MDCT labanye. Umongameli Mnangagwa uthi umhlangano lo uzaqhutshelwa e-State House namuhla ngehola lechumi ekuseni. Uthi injongo yawo emqoka ngeyokudinga indlela zokuqala inkulumo ezibanzi zokuhlenga ilizwe ebunzimeni elikubo. Akukacaci ukuthi umnumzana Chamisa uzaphatheka na emhlanganweni lo. Kodwa umsekeli wakhe umnumzana Morgan Komichi utshele iStudio 7 ukuthi bazakhulumisana ngalolu daba emhlanganweni wabo weNational Executive namuhla. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxhume ingcwethi yehlaziya ezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana, waqala ngokumbuza umbono wakhe ngalolu daba.
Abantu bakithi abaningi abangakwaziyo yikuthi kunzima phakathi laphana, indlu sinethela. Inkulumo lezi kwakumele ukuthi vele ngabe zaba khona ama-elections, ukhetho lungakenziwa ngemva kokususwa esihlalweni kukamgaba. Kodwa basebesiba legunya laba abahluthula umbuso bathi bangabusa bodwa. Umnotho lomkhono welizwe subolile, abantu sebefile, umhlaba osuzondile, abo-UN labo-AU lenhlanganiso zonke zomhlaba sezithe lokhu singeke sikumele. Njalo ngaphakathi khona kuZANU-PF lasemabuthweni lemapholiseni la kulaba abayizigoko abe-intelligence sokuliwa isihlalo somnumzana sesixega, sokunzima esihlalweni sokuchisa, sefuna ukuthi abize abe-opposition bazomnikeza ukuthembeka, bamnikeze ukwamukeleka emhlabeni, banikeze lo mhlaba wonke ithemba lokuthi mhlawumbe into sezilunga. Kodwa ngesilungu bathi it's too little too late. Njalokho nokho ukuthi inkulumo zakho nazibizwa i-ofisi yakhe yena uMnangagwa, i-ofisi elegazi ezandleni edubule yabulala abantu abangu-6 ngemva kokhetho, yabulala abangu-12, yabopha abaningi, yafaka ejele abaningi ngemva kokubhikisha lokutshengisela okwenzakeleyo. Hhayi, ngesilungu bathi i-poisoned chalice lama-desperate measures. Akungeke kuqonde ukuthi kukhulunyiswane ngendlela le ngalesi sikhathi ngaphandle baba nxa kade kungalethwa izinsonto, kumbe kuletha inkokheli zakwamanye amazwe ezaretayayo, kumbe kuletha inhlanganiso ezinjengabo Zimbabwe Institute, kumbe ezifanana laliyana inhlanganiso ekwakuthiwa yi-IDASA kudala ezi-neutral, okungaba yizo eziqoqa zihlanganise le nkulumo, kukhulunyiswane kufeli ngokuthembeka la ngeqiniso mhla umbe inkulumo lezizingasiza lezi inkulumo zingcolile zilodaka njalo sezigcotshwe ligazi labantu abafileyo njalo zibizwa yifaction ebusayo esidesperate esibalekela civil war esibalekela i-coup ifuna ukusebenzisa abaphikisayo ukugeza ingcekeza yayo eyenzileyo hayi kunuka santungwane akunjalo
umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa umbona ehamba yini emhlanganweni lo
usengahamba mhlawumbe ngenxa yokuthi inkulumo vele zona zodwa ziyinto eqakathekileyo kwabaphikisana emazweni ngoba yize zenza ukuthi kungabulawana yize zenza ukuthi abantu kazana bangahlukumezeki bangalambi lokuthi umkhono ungaboli kodwa ke lezi angahamba kuzo ngenxa yekhetha ukuhamba zinkulumo esezingcolile esezibuya ngemva kwegazi ngemva kwamangcwaba zinkulumo ezevele sezingcolile ngegazi sezigcwele uthuli lodaka lwenzondo lochuku lolo soluvelile engalalela mina ubaba uChamisa bekumele agoqe izandla ale kuze kufike ithuba lokuthi lezi nkulumo ziqoqwe zikhokhelele ngabanga lanhlangothi abathembekileyo abavela kwamanyamazwe kumbe abazinhlanganiso zamasonto kumbe inhlanganiso zabadala base-Africa abangathenjwa ukuthi bangamela iqiniso lomphakathi losapho lwaseZimbabwe
Lo mnumzana Dinizulu Macaphulana ingcwethi ehlaziya ezombusazwe obexoxa icingweni lo ntungameli inkomo we-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa inkokheli yokholo lwesiKristu ikhangelelwe ukuqhuba owayo umhlangano kusasa lenhlanganiso ezizimeleyo kanye labezombusazwe abagoqela umnumzana Mnangagwa umnumzana Chamisa labanye abachiyeneyo bekhulumisana ngokuhluphayo elizweni Umongameli welemelika umnumzana Donald Trump wethule umbiko wesimo sesizwe iState of the Union izolo ngesikhathi semelika namhla ngesikhathi seZimbabwe. Lo mbiko uza ngemva kokuvalwa kwengatsha zikahulumende ngenxa yokungavumelani kukamongameli Trump lamalunga ebandla eliphikisayo lamademocrats ngodaba lokuthi uluhlu lwendleko zikahulumende ezomnyaka ozayo lumele lube le mali yokwakha umduli wokuvala umngcele lelizwe lemelika lele-Mexico. UChris Kande usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Trump uqale umbiko wakhe ngokukhuthaza ukubambana lokusebenzelana kwamabandla ezombusazwe awe-Democrats lama-Republicans esithi ukubambana yiyo insika yesizwe seMelika. Uphe njengomzekeliso ukubambana kwamabandla ekwethulweni komthetho okhangelana lokubotshwa lokuthoniswa wasekelwa ngobunengi. Bamalunga amabandla womabili kunsukwana ezisanda kwedlula kesizwe amazwi kamongameli Trump
Millions of our fellow citizens are watching us now gathered in this great chamber hoping that we will
izigidi zabantu zisibukele zithembe ukuthi asisoze sisebenze njengamabandla ahlukeneyo kodwa njengesizwe esisodwa esibambeneyo
or a democrat agenda it's the agenda of the american people
UTrump ulandise ngomnotho welizwe leMelika esithi akula isinye isikhathi kumbali yelizwe leMelika lapho okwaba lenani labo kuza ababalisa abensundu eliphansi kakhulu elingasebenziyo encoma umbuso wakhe
In just over 2 years since the election We have launched an unprecedented economic boom.
Kuminyaka emibili esanda kwedlula sibumbe umnotho ongakaze ubonakale. Sisungule imisebenzi eyizigidi ezinhlanu.
5.3 million new jobs and importantly added 600,000 new manufacturing jobs, something which almost everyone said was impossible to do.
UTrump uthe ibandla lakhe selibumbe amaqhinga okuvimba umngcele abalisa ukwengezelela inani lamabutho lokwakha umduli.
We virtually ended the estate tax or death tax as it is often called on small businesses.
Saqeda imithelo yezindlu i-estate tax la lokwamabhizimusi amancane lokunyokunjalo.
Individual mandate penalty. And to give critically ill patients access to life-saving cures.
Owethule umbiko webandla lama-Democrats ephikisa inkulumo ka-Trump ngunkosazana Stacey Abrahams. osole uTrump esithi nguye owadala ingxaki ezabangela ukuvalwa kukahulumende kumalanga amalutshwana asanda kwedlula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo.
Well, okokuqala ngibona ukuthi ubezama ukuthi ayunite ibandla lama-Republican nama-Democrat, kodwa at the same time afake umbono wakhe ngezinto abangavumelani lazo, which in a way kuba contradictory, because one way uzama ukuhlanganisa abantu, then the next moment usuba divider futhi ngokuletha izinto elingavumelani ngazo. Mina ngokubona kwami ngibona ngani ngabe uzincedile ngokufocus on izinto eziyunitayo, uwenzela ukuthi azame ukumuva izinto phambili. Siyazi ukuthi mhlaka 15 iCongress kumele banegotiate whether uhulumende uzovalwa futhi if bengavumelananga ngendaba yomduli lo ofunwa nguTrump, and ukhulumile futhi namhlanje umduli wakhe, and uya insist ukuthi umduli wakhe uzonelithi ube khona uzo make sure ukuthi umduli uyakhiwa. So mina ngokubona kwami angiboni ngathi noma ebekhanya ezama ukuunite abantu ngokukhuluma ngezinto azi ukuthi abantu abaningi bafuna ukuzizwa, umntwana lwana ole cancer langalamasosha la ancedayo nge-World War II and so on and so forth, le strength ye-America and all that. Angiboni kodwa ukuthi uwinile ama-hearts and minds of ama-democrats awayibona abaningi ku-Congress.
Ye, singathini ngokwenzakeleyo nxa sikhangele ukubana umongameli Trump ubesethula umbiko wakhe ephahlwe ngumsekeli wakhe ngesandla sokudla, kuthi ngalesi esinye isandla bekulo unkosikazi Nancy Pelosi owebandla lama-Democrats ongusomlomo wedale le-Senate. Bebekhanya nxa engakhuluma okungani kubamba isizwe sonke besukuma ndawonye bona labo ababili lamalunga edale wonke la asukume kwesinye isikhathi. Kungakutshengisani lo?
Well, kutshengisa khona bengusho ukuthi i-unity abezama ukuyi-preacher. I think i-speech sakhe usenze saba both ukuthi azame ukuthi influence izinto azifunayo yena ukuthi ngabe ziyenzakala, but then at the same time akhulume akwaziyo ukuthi abantu abaningi ama-Americans izinto ababhiliva kuzo. So usukuma kukaNancy Pelosi lo vice president uPence bekutshengisa ukuthi lapha ade khuluma khona izinto abavumelana ngazo ezifana le-infrastructure building, akwehlisa intengo yama-drugs, lezi zinto ezinjalo, izinto ezithuthukisa isizwe, izinto abavumelana ngazo. And ubona kusobala ukuthi uma bekhuluma ngento abavumelanayo ngazo, bonke bebephakama beqakeza izandla.
Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, igama lami nguChris Gande.
Osomabhizimusi bemaphandleni bathi lanxa bengaqhakezelwanga izitolo zabo, labo babhekane lohlupho lokuthenga lokuthengisa impahla zabo njengoba iningi labantu lingelamali. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo lomnumzana Bednico Bebe, isiphathamandla sebandla le-MDCT njalo engusomabhizimusi.
Emaphandleni ke bekungakabi nalokhu ukuhlukuluzeka esikubone endaweni ezinjengakobulawayo leHarare. Kodwa ke engingakutsho ukuthi ngesikhathi kusenzakala udlwangudlwangu olwalusenzakala, abaningi ezitolo ukuthi mina amabhizinisi emakhaya babebaluleke baze baqala ukuvula-ke ngolesithathu sebesizwa-ke nabo ukuthi hhayi size kuthiwa kobulawayo sokunamasotsha ahambahambayo ezinye izitolo seziqala ukuvula. Lokho kodwa yikho okwenza ukuthi abantu bekhaya mhlawumbe labo baqalise ukuthi bathi hayi sisingani, kodwa-ke babevala bezle izivungela eyalisuka emadolobheni.
Njengosomabhizimusi ubona ingani icebo likahulumende leli lizasebenza yini alitshoyo elokuthi uzaboleka usomabhizimusi imali yokuthi bewode impahla bezithengise ngentengo ephansi?
Uhulumende gaselayo imali yiko wangena wathi yena uyathatha ama 2% emabhanga abantu ngabe senza ama RTGS labo ekhokheshi labo lezi indlela zokuhambisa imali electronically wathi yena uzathatha 2% in every dollar. Izinto ezidingisa ukuthi uhulumende udinga imali ngendlela ebuhlungu edingela ukuthi aholise izisebenzi zikahulumende ezingahlalisekanga ngokufuna ukuthola iholo elingcono. So ukuthi uhulumende ofana naye abesesithi yena uzayenelisa ukuthi aqale ukunika abantu imali yokuthi yebo ye angakwenza kodwa ekukwenzeni kwakhe kukhona okuza kuqhubazela ikakhulu engikubonayo okufanele lempila kahle yabantu okufanana nezikolo okufanana namaphilisi emithi kuzakhubezeka ngoba uyabezama ukudlala ipolitics yokuqalisa ukunika osomabhizinisi ababulalela yena ibhizinisi ekwazi ukuthi wenzani. Namhlanje sekuya le program yokuthi into efuneka eZimbabwe ukuthi kube nama-policies kube nenhlelo zikahulumende ezihlonipha uku-operate kwamabhizinisi ukwenzela ukuthi wonke umuntu owenza ibhizinisi azizwe evikelekile emthethweni nalo olesifiso sokubuya azevula ibhizinisi eZimbabwe azizwe evikelekile emthethweni. Lokho kokube kuthiwa kuzanikwa abantu imali babolekwa lina liqalela dibiza indisesilesi lidibizeleni nxa liza kuthi lina selifuna ukunika abantu imali.
Lo ngumnumzana Petneko Pepe isiphathamandla sebandla le-NDCT njalo engusomabhizimusi sixoxelayo ecingweni esenkayi. Iphephandaba leThe Herald lithi uhulumende uphakathi kohlelo lokuvuselela amankampani amathathu. Indizamchina eZimbabwe izathengelwa indizamchina ezine zohlobo lweBoeing 777 eMalaysia ngentengo engamadola izigidi ezingamashumi ayisikhombisa i-70 million. Idale lekhabhinethi livumelane ukubandlula ugatsha lwamandla kagetsi olwezesa ngokumanyanisa ingatsha ezitshiyeneyo zibe yinkampani yinye. Kuthi inkampani yeziphala e-GMB izadatshelwa phakathi ibe lohlangothi oluthengisa amabele lolunye oluwagcinayo. Ukuthi-ke iphephandaba le-The Chronicle lithi umkhokheli wenkonzo ye-Prophetic and Healing Deliverance umprofethi Walter Magaya utholakale elecala wahlawuliswa imali efika i-$700 ngemva kokuthengisa umuthi athi uyelapha umkhuhlane wengculaza lowemvukuzane. Umagaya ulivumile leli cala. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lithi amatitshala athi kulokwethuselwa kulabo abafuna ukutshengisela. Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Teachers Union iZimta umnumzana Richard Kunjani uthi bakhona ababalisi kwezinye izikolo kodwa akusetshenzwa ngobuqotho. Ngesizwe abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp kunombolo ezithi 011-202-465-0318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni.
Good morning, Studio 7. Kunjani? Hayi, thina siyaphila. Wanihlala nithumeza ama-odiyama kulivini wane ikuyavulwa kade inkinga kuyini. Siyathokozelela iStudio 7 because isitshela indaba ezimqoka ngokwekhaya ngokwenzakala ekhaya. Uyabongani usekhaya ugcina futhi usazi indaba ukudlula bona basekhaya because bona buzizama ukuthi iStudio 7 ibambe yiwo. Siyabonga sho umsebenzi wenu omuhle kangaka. Khuluma lo Mandlovu ufana.
Linjani basakazi labalaleli? Hey, sinje silamahloni. Masizobona bona ke abayi babaphetheyo abahluleka ukubhadala amadokotela. Abahluleka ukuvusa umnotho welizwe. Angithi umnotho welizwe uqala-ke khonapha ezibhedlela, ezikolweni. Abantu ama-ordinary people bafila njani ma be-rejecthwa ezibhedlela, umuntu efika egula azatshone esebhentshini kungela dokotela, kungenamithi, kungenagazi. Abantu sebehamba bayothenga amagazi eZambia, eSouth Africa, kuphi kuphi. Kodwa-ke sinabo abakhulu bebhizi loka bebhizi betshontsha imali behaya amajeti ngamamiliyoni namamiliyoni ezimali. Ijeti amamiliyoni lana bahambe bayewoda labo imithi ibe khona ezibhedlela. IZimbabwe
ngelinye lize labantu abafunde kakhulu namadokotela agcwele imhlaba yonke ngenxa yokuthi abhadala sesiyasiza kwamanye amazwe bahluleka ukuvusa umnotho welizwe bahluleka ukuvusa izibhedlela kodwa kukarabha abantu bebashaya bebashaya bakhona angazothi kuyabizwa kuthiwe yini hashebo mna lamahloni shebo abantu abadala kati ngoba bekuleli impi okuthi bahluleka ukulimela lelo lizwe waye bengambizi ke umgabi abantu badoyidoyi hhayi ifuwe likhuphukile vele kufuwele mingakhuphuka yonke into iyakhuphuka because yonke into ithwalwa ngefuweli kumbe isinkwa sisuka kuphi khonale ebhekari kabhekazi inekalobhezi siyasuswa imoto imoto ihanjiswa ifuweli so waziyakhuphuka ifuweli khuphuka yonke into isinkwa uze sisuke siyefika etholotho siyefika enkayi siyefika kuphi ifuweli sebetoyidoyile abantu ukuthi uhulumende kabone kuzama ukuyehliswa akuyehliswa kanti bona waye besidabhone kangaka ngiyabonga ngiyabonga shem ngiyabonga
salibonani basakazi bestudio 7 mina elamigama ngumoleni molife ngidabuka enkayi esigabeni sisesemba ngithanda ukulibingelela lonke ngisithi linjani ntungamile inkomo Chris Grande Gibbs Dube Thembo ezithembayo kunjani bhuti omdala Blessing Zulu Jonga Kandemiri Ivan Sininga sithandekile Mhlanga Mavela Zimhlanga Nyahuye Danonoka Wande kunye labo bonke engingababizanga ngisithi salibonani lonke basakaze kunye lezintatheli siyabonga umsebenzi eliwenzayo okusethulela izindaba zeZimbabwe ngithanda ukubingelela abazali bami abangizalayo enkayi ngibingelela ubaba kunye lomama ngithi baba sekamoleni nokanakamoleni lomzukulu ngisithi salibonani khona ngapho bese ngisithi happy birthday baba khula uzubone izizukulwana lezizukulwana ngikufisela iminyaka eminengi ukhule kehla happy birthday to you my father I love you so much my dad ngiyakuthanda kakhulu ngiyabonga basakazi
Labo ngabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni. Lawo ungasithumela wakho umbiko usitele okwenzakala kwesakho isigaba kumbe ubingelele abangani lezihlobo. Ukhumbule ukuzibetha ngegama. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukucubungula okwenziwe nguhulumende weMelika sokuveze ukuba imizamo yokungenela kukhetho lomnyaka ka-2018 olokudinga amalunga edale leCongress ayizange iphazamise lolu khetho kodwa akuvezwanga ukuba ngempela kwaba lokungenelwa kwamanye amazwe kukhetho kumbe hatshi. UPapa Francis wesonto eRoma uthi isigodlo sakhe seVatican singaqhubeka ngenkulumo zokuxazulula udaba lweVenezuela lanxa kungalandelwanga imigoqo ethile. UFrancis uthi iVatican ingaba ngumlamlankunzi nxa amacelo omabili engathumela isicelo njalo kwenziwe imizamo yokukhumisana umlotha kuqala. Namhla kwezomculo silomadlela sikhobokhobo isake saxoxa lawe kuona lo umsakazo asizweni ukuthi uthini ngedlalade lakhe elithi majazana.
Banikeza the whole package silingizwe here and there yesidlala ingoma ngoba ngisarile ingoma yokuqala
i-album yaqala inongamnanku samamo manje se-release i-album umajazana. So hayi ubusuku bonke abantu bezikholise ileyo ethi umajazana kanye neye ethi usibande lo akanaqiniso yaqiba ngendoda yayisitsheni ngomsouth african iqamba amanga sahlanga nebhoda yaxwayisa nami ngisithi ngiyakithi kwesikhobokhobo njengoba thina we are storytellers so imiculo wethu isitas econtinuation kuqhubeka sitshela abantu izitori ngomculo idlalade lakuqala uzokhumbula ukuthi ngangisegoli so sasingene estudio neyinye indoda okuthiwa umthabisi moya nguye owayengidlalela amakatari wonke kodwa manje kubuye ezimbabwe ngibuye ngaba neband nginabafana bami lapha yibo abangidlalela amakatari sese-eli ngoba ngibe-release ngo-September ngamnangusamamonayo wayeyi-problem kakhulu so asazi ukuthi jehova usibekeleni phambili sesiye siyathemba nje ukuthi naleli uyohamba lihambe njengongamnangusamamona kumbe limdlila asikwazi
Mandela Sikhobokhobo lowo lomculo wakhe othi majazana silethe mbali ukholisile ukuzwaphuma ngapha emsakazweni we-Studio 7. Singakalugxeki uhlelo lethu. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzahlangana lamakhokheli labakhokheli bamabandla abaphikisayo abancintisa kukhetho lukamongameli namhla bekhulumisana ngokuphathelane lezombusazwe nomnotho welizwe. Umongameli Donald Trump wele Melika wethule umbiko wesimo sesizwe, State of the Union, izolo ngesikhathi seMelika namhla ngesikhathi seZimbabwe. silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.